Into yokuqala udaba lolu kathesi selise High Court emthethweni owePharlament. We don't discuss indaba nxa isise-court, yikho okusemthethweni. So indaba leyi kwenzakale ngoba uChalimani u-Honorable Mliswa ubengayazi i-procedure yona leyo ukuthi kuhamba njani. Yena ubethatha ukuthi umuntu lo sasivele sibanxusile kwavunyelwa ngephalamende ukuthi babuye bazonikeza ubufakazi, kodwa ubesokungemva kokuthi indaba leyana isise-court. So nxa selibiza futhi umuntu ukuthi azonika ubufakazi ngapha udaba nalolo luse-court, lakho njengephalamende iphalamende umsebenzi wayo ngokulungisa umthetho, selikhanya ngazathi selifuna okungani selifuna ukwenza okunye okungachachi. Abantu kwaze bekukhangela sokungani kulokunye elikuvalayo. So yikho abanye basuke ngolaka ukuthi kathi sesicalise nini njengephalamende, ukuthi kathi sahloniphi yini umthetho ukuthi nxa kuse-judiciary isiyo ephethe udaba siyinikeze isikhathi. Leyi ibiyi-procedure ekhanya uChalimani obengayazi lokuyizwisisa. Kugcine kubizwa unobhala wephalamende uKenneth Chokula waza wazochasisa. Uchasisile abantu bonke kukomiti savumelana kwaba kuhle, basebebizwa batshelwa ukuthi hayi i-procedure itsho lokho khonokho ngicoda ukukuchasisa.
Yena uVan Hoogstraten uthe ekhuluma le ntatheli zindaba wathi abamvimbileyo benze khonokho ngoba bengafuni ukubana echaye ukubola, echaye inkohlakalo, imisebenzi yenkohlakalo eyenzakalayo kulinkampani. Ongathini ngalokho?
Iqiniso elikhona ewange, iwange Collier Company isifile. Mina ngikhulele eFolosi, yindawo leyana isifile. Akulanje singakhuluma vele okuthiwa khona iyafihlwa. Ukubola kukhona akufihlwa, kodwa sithi lapha kulento i-procedure emthetho welizwe ukuthi ithi hhayi asimele le ndaba nabecede, ngoba nxa kukuthi khona kumele akuchaye, kumele asiwe ithuba aze njalo kukomithi e-Mines and Energy, i-Mines and Mining Development, aze azokutsho ukuthi vele khona kwahamba njani. Ngoba ngibona ngazathi kulokhu yisikhathi okufitshane nje okuthiwa kayekele i-court icede kuphela. Ingaceda then vele ulelungelo lokuzokukhu okutsho khonokho. Avele lapho kuvinjwa angavinjwa, kodwa umthetho wephalamende usobala ukuthi kumele baze bazokutho ukuthi vele kwahamba njani, ngoba kubolile wange.